Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 kuMpalakazi 2020 uGibbs Dube. Endaba zethu lamhlanje, umkhuhlane weCOVID-19 ubulala abantu abalijumi abagoqela intatheli izindaba yeZBC.
Okwenza intatheli izindaba zibe ngani yizo eziba affected kakhulu indaba yokuthi bona yibo abayenza imsebenzi yokuhlangana labantu abaningi.
Bayakhala abantu ngobandlululo olumemetheka kumabandla ezombangazwe.
Tribalism ngeyinye problem esilayo within ama opposition.
Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili esithi waqilwa kukhetho olusanda kwenziwa.
Akaphume lamadale asemtshelile ukuthi awukho ubufakazi kodwa nofuna ukuwomelela.
Ngobumba isithombe sikambuyane Handa uthi akumelanga abantu besichothoze ngoba kusasilolonga. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Kunabantu abalitshumi ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Ogoqela intatheli izindaba yeZimbabwe Broadcasting Corporation, uNkosazana Judith Munyaka. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba phakathi kwababulewe ngumkhuhlane lo, iningi yalabo yizakhamizi zeHarare. Okwamanje kulabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi, 10,617, asebehlolwe kusukela ngombimbitho lonyaka batholakala belo-COVID-19, kwathi bafika phose inkulungwane ezisificamunwemunye, 8,844, maphepha kumkhuhlane lo. Sokubhubhe abafika phose amakhulu amathathu 291. Ukubhubha kwamunyaka sokwethuse intatheli zindaba kwele Zimbabwe. Umnumzana Lofty Dube, umqondisi wenhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe, uthi kumele amakampani avikele intatheli zindaba kumkhuhlane we-COVID-19.
Okwenza intatheli izindaba zibe ngani yizo eziba affected kakhulu indaba yokuthi bona yibo abayenza imsebenzi yokuhlangana labantu abaningi. Esikubona kwamanje kathesi ukuthi intatheli izindaba eziningi ziba exposed ngoba into zama PPEs lezi into ofuze zithekwe kakhulu isikhathi esiningi.
Kumele kwenziweni ukuthi intatheli izindaba zingabanjwa umkhuhlane we-COVID-19. Siyabona phela labo babhubha.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi bethole ukuvikelwa ngalokho esikuthi ngama PPE lokunye nje okusetshenziswayo ongabaphathisa ukuthi bevikeleke kumkhuhlane lo owe-COVID-19. Ukubhubha lokhu okwenza intatheli izindaba into ezisa ubuhlungu kakhulu, njalo kufuze inanzeleke kakhulu njengoba ngitshilo nje ukuthi intatheli izindaba yizo ezihamba indawo eningi kakhulu, zihlangana labantu abaningi ngelanga elilodwa, zidinga indaba singathi ngesilungu baba more exposed than abanye abantu. Njalo kumele kwenziwe okuningi imfundiso nalokho kugqoka lokunye nje ongabavikela ama-mask ama-face mask lama-mask lawa amanye nje lokunye nje ongabaphathisa ama-overall akade bephiwa. Ngiyabona inhlanganiso zentatheli izindaba ezinye ezinjengabomisa zike zapha intatheli izindaba okokugqoka okuthi bevikele kuleyo mkhuhlane. Okusofuze kwenzakale okwamanje ukuthi kufuze kuqhutshekwe kuphiwa intatheli izindaba okugqoka khonokho lokunye kokuzivikela ukwenza ukuthi beqhubeke benze umsebenzi wabo.
Umnumzana Lofty Dube ngumqondisi wenhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe. Sixoxelaye ekobulawayo. Iphephandaba leSunday News libika ukuthi umnumzana Obed Mpofu obona ngenhlelo ezijeneyo kubandla leZANU-PF uhlolwe watholakala ele-COVID-19. Kasenelisanga ukukhuluma lo Mpofu obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili esithi waqilwa kukhetho olusanda kwenziwa loba umnumzana Joseph Biden esethole ama-electoral votes eneleyo ukuba angene esikhundleni sikamongameli. UTrump othi ufuna kuguqulwe impumelo yokhetho endaweni anqotshwe khona nguBiden utshele abalandeli bebandla lama-Republicans izolo eGeorgia ukuba ukhetho alwenziwanga ngemfanelo. ubekhankasela abafisa ukungena edale le-senate abamele ibandla lakhe abangqikilana kukhetho lebandla lamademokrats ngozibandlela. Waba nguthikile obhanqa kukhetho olwenziwa ngolwezi esabelweni utrump obhuqwe khona umnumzana Biden. Imithethwandaba yalile endaweni eziningi ukuvumela utrump ukuba aguqule impumelo yokhetho okungekho emthethweni. Olandela ezombangazwe ezimele yedwa umnumzana Busani Mbusontini uthi abakhetha umongameli kulandela ukuqhutshwa kokhetho sebezahlala phansi bevote ngemfanelo.
Mhlaka December 8 kuzabe kube le deadline okuthiwa yi-safe harbor ukuthi wonke ama-state kumele esubmithe ama-results ka-November 3rd. Lokhu kumele bekwenze kwenza ukuthi i-Congress ithi kumele 6 days before i-electoral college ihlangana kumele wonke ama-state efake ama-final results. So siyakwazi mhlaka December 14 i-electoral college izahlangana kuma-states abo bevote ukuthi bafuna ubani ebe ngu-president. And then mhlaka December 23rd ama-results akhona laka a week later or a week and a few days i-electoral college azadeliverwa kuma-officials ukuthi hhayi kuvotwe kwabanje. And then ngo January 3, 2021, i-new Congress izahlala. And then mhlaka 5 January, siyawazi kuzaba le runoff eGeorgia. And then mhlaka January 6, i-Congress izahlangana ibisikhangela amavoti e-electoral college ebese declare ukuthi owinile uba ngu-president mbani. And then about 2 weeks later, mhlaka 20 January, kuzaba le inauguration ukuthi ngubani ozaba ngu-president. Sikhangele ukuthi hopefully uBiden konke kuzohamba kuhle, sibone ukuthi kule nkinga.
UNkosazana Busani Masina ohlala emagwegwe kobulawayo uthi kusobala ukuba uTrump wanqotshwa kukhetho lukamongameli.
Akaphume la madale amtshelile ukuthi awukho ubufakazi kodwa nofuna ukuwomelela. Akaphume abantu bangathi hathi akuvume khona lokho. Trump kaphume noma lami ngindlela engaseze imvotele wadliwa. Ububi bakhe babonakala eqalisa nje ukungena azavotele kokuqala kwaphana.
Umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi osekela uTrump uthi loba ezaphuma esikhundleni uTrump ufundise abantu ukuzilwela.
Mina bengumsekeli wabo uTrump ngoba in the last 4 years, the past 4 years ekhokheli iMelika ubaba uTrump bonakele ukuthi indoda efuna ukuthi abantu bavuke bazimele ngoba wonke ama-leaders abekhona muva kakhulu sibale nje for the past nje 2 decades sithi nje 4 decades inkokheli zeMelika beziyinkokheli ezibona i-Africa indawo yokuthi indawo yokulahlela ama-aid, indawo yokulahlela nje zonke izinto mhlawumbe abangazidingiyo bona kube indawo ukuthi zihanjiswe e-Africa. Kodwa ubaba uTrump bekhuluma ubaba uTrump ukuthi hhayi singaziyenzela iyethu imbheda silale sodwa siphumelele.
UBiden osekhethe amanye amalunga edala lekhabhinethi yakhe labanye uselungiselela ukungena esikhundleni sikamongameli. Kulabanye abantu abathi ubandlululo lubhidliza amabandla ezombusazwe eZimbabwe okwenza kube nzima ukuthi amabandla aphikisayo enganelisi ukubamba ngamandla elibusayo ukuba liguqule okuningi okwenzakala elizweni. Bathi kunzima ukunqabela ubandlululo eZimbabwe okulabantu abadabuka endaweni ezijiyeneyo abalemibono ejiyeneyo. Uze sizwe ukuba uhlupho lolu lungaphathwa njani sixoxele umnumzana Innocent Mdibali okubandlale Economic Freedom Fighters Zimbabwe lodokotela Nkululeko Sibanda isikhulumele sikamongameli webandla le-MDC Alliance. UNdibali usungula lingxoxo.
I-tribalism ngeyinye problem esilayo within ama-opposition and then kube sokusiwa le ndawo yokuthi as siyaswela siyayibona i-moral authority baba Gibbs ishota kakhulu ku-opposition ukuthi nxa kuyukuthi thina ama lawyers awe opposition anjengebandla le MDC yilo yibo abagijima besiyamelela besiya representa amasela abe sebanjwe ngale kuzana PF. So immoral authority yakhona sisuka isilahlekele and njalo nxa sisala ukuphuma ezikhundleni thina kanti manje sizabalayo njani immoral authority ukuthi sitshela abanye ukuthi bephume. Mina, I think eZimbabwe yimi ngedwa uleader who has been able to step down and allow omunye umuntu ukuthi eqhubeke. So opposition kufuze singagijimisa izikhundla but sigijimise ukuthi singa yenza njani impilo zabantu bakithi beZimbabwe jikelele zibe ngcono.
Lapha siyabona ke undibala ubambe enye into abantu abangayinanzelele kakhulu kodwa engabi khona. Ukhuluma nge-tribalism. Uthi tribalism sibulele, sibulele simlokuzwayo ama-opposition parties. Ngena khona post-part.
Yeah, ngibona ngani mina into ezifana nabo tribalism, or racism, njalo njalo izinto ezimbi kakhulu ukuthi zenziwe ikakhulu kumabandla ezombusazwe ngoba phela amabandla ezombusazwe abelise ukuthi abe yiwasuka azoqhubeka elizwe lisaphambili. Akula mpumelelo esingayenzela izweni nxa silokukholwa ekukhethaneni. Njalo kumbe ngokuthi umuntu usuka ngakuthi wesilisa ube ngwesifazana kubandla le MDC siyazi le MDC alliance kakhulu siyazi ukuthi lokho bekungasilo dubo olukhulu kangako loba sisazi ukuthi zingkhona izikhona izingxaki ezike zaphuma kobulawayo kodwa bezenziwa ngezinye izinto ezingasizo zokukhethana ezifana lokuthi bekuhlupha ukuthi isikhathi esiningi ekuqhamukeni kwe-MDC bekuphuma abantu bomhlobo oyi-1 lelo mkhokheli ukuthi esokuphendukelwana abaningi bakhona abangaphansi abasaphendukanga ngakho iy'ngatsha zebandla kulelo hlangothi bezingani kaziqondanga kuhle kodwa izinto ezilungiswayo nxa abantu besala bephenduka besikhuluma labo babundibala ukuthi mhlawumbe labo bangabuye ebandleni phela elikwanisayo ukuthi likhiphe izidane.
Sibuyele kubaba undibali siza ukuthi pho kuyo phambili ndibali kumele kwenziweni.
Kula bantu baba Gibbs abasifunisebenzisa kakhulu imathebelele and le Midlands as a battlefield to win i-power within ZANU-PF by even making izinto leze tribalism more pronounced even kuma opposition political parties bakhona abantu abapusha that agenda. Kufuze i-leadership ibe very clear ukuthi hayi singathi abantu kuvotwa so clearly abantu bezindebeleni bazaba balutshwani kulabanye abantu so kumele kube lento okuthiwa i-positive discrimination so as to balance so that i-party i-reflecta i-character yelizwe.
Babusibanda, so ke xa ukuthi kungalungiswa konke lokho kulungiswa njani ba?
Uyabona ukuthi kuzanu umuntu wesindebele Ndebele ungabone buyile ubuye ukuthi azoplakhetha amandebele athi kuthiwa no wena ukhona mndebele uyapho kubizwa and izani ikhetha the west amongst us iyakhetha bona abantu abangacabangiyo sokuthiwa abathatha izikhundla ukwenzela ukuthi bebeqilwa nje everyday kodwa kuthiwa hayi bakhona abantu yilo dube mhlambe ngibona ukuthi fanele silukhangele khangela ku-MDC alliance abantu abakhethwa abangafakwayo ezikhundleni ukuthi baphethe izikhundla bani your national chairperson umndebele your vice president umndebele abantu abakhaliphileyo abafundileyo abangathi stand their own ground ngeke kuthi kulo muntu onga stand ground lo professor Wolfman Ncube kumbe bakhuphe wonolungu kuthi okona uya stand ground lo professor Wolfman Ncube in terms of ukucabanga nje kuphela
udokotela Nkululeko Sibanda yisikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC alliance bexoxa lo mnumzana Innocent Ndibali okubandla le-economic freedom fighters Zimbabwe. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abafika phose izigidi ezingamajumi ayisikhombisa 67 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19 emhlabeni wonke jikelele kuthi abedlula izigidi lengxenye 1,531,000 sebabhubha. Kule Melika kulabantu abafika phose izigidi ezilijumi lanhlanu 15 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19 abafika phose inkulungwane ezingamakhulu amathathu 281,000
sebabhubha.
Wezamasiko namhlanje wabaza isithombe sikambuya nehanda esivezwe ebulenjini bokuxhumana kusukana esanda kwedlula uthi akumelanga abantu basichothoze ngoba uyasilungisa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umnumzana David Mdasa oqhatshwe nguhulumende ukuba abumbe isithombe lesi esizafakwa eHarare njalo ungavezwanga ukuba sibiza imali enganani uthi abantu kumele babekezele ngoba usasilolonga. Wethule amazwi la kulandela ukuchothozwa kwazo ngabantu abathi isithombe asibumbayo ngesentombazana esanda kuphuhla hatshi ugogo unehanda owaziwa emhlabeni wonke jikelele ngemifanekiso eyathathwa ngabamhlophe kudala ngama-1890s. Abazi ngosiko lwedlozi likanehanda elalisenziwa ngesikhathi sempi yenkululeko ngabakubandla leZANU-PF bathi akwaziwa kahle ukuba wayeyisimo bani unehanda owathembisa abamhlophe ukuba amathambo akhe azavuka abahlamukele bangambulala. Umtasa uyasola kakhulu abantu abachothoza isithombe alokho esibumba okuthiwa okwamanje sesisendaweni ebizwa ngokuthiwa yi-Snake Park.
Ngubani owake wabona umbuya nehanda ngaphandle kokubona imfanekiso engaphumi kuhle? Ukhona ozowake wabona ugogo nehanda na? Ngitshilo ukuthi asekaqedi ukulungisa isithombe sesimelele abasithumayo ukuba bavume kuqala ukuba silungise.
Umtasa uthi abantu abasola umsebenzi wakhe ebulenjini bokuxhumana ngabantu abangazange bavumelane laye kusukela kudala.
Okuthiwa ngabe social media yikho lokho abantu abafuna babekwazi. Ekuqaleni sisenza leso isithombe babe sisola besithi kungani sisenziwa ngesikhathi se-COVID-19.
Umtasa uthi umangaliswa ngabantu abathi mubi umsebenzi wesithombe awenzayo.
Mina ngiwumuntu okwazi umsebenzi osebenza emhlabeni wonke jikelele. Ngaphiwa umsebenzi indlu yobukhosi kwele Britain phansi kuka Prince Charles.
Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lendlu okudabuka khona unehanda ngenxa yokuthi abaningi abantu bathi badlelana naye. Kodwa obona ngokwethula kwembiko kubandla leZANU-PF umnumzana Tafazwa Mgwadi uthi unehanda uqakatheke kakhulu kumbali yeZimbabwe ngakho ke kulungile ukuba kwenziwe isithombe sakhe.
Given the seriousness of the requirements of this statue, which is long overdue, I would not have wasted my time to respond to those naysayers who see no good here.
Nxa sikhangelana ngokuqakatheka kwesithombe lesi okwakumele silungiswe kudala, bengingasoze ngidlalise isikhathi ngiphendula abantu abangaboni okuhle ngelizwe labo. Ugogo nehanda ngumuntu oqakathekileyo kuleli embalini yethu. Akula lizwe eliphila ezikhathini ezinje lingela zigazayo.
Ingcwethi kwezamasiko umnumzana Phathisa Nyathi uthi akala lwazi kangako ngogogo unehanda esithi izithombe ziqakathekile ekulondolozweni amasiko.
Ikulondoloza amafa ethu, ukuqondana lakhona lokhu ukulondoloza amafa ethu, ukulondoloza imbali yethu, ukwazi lapho esivela khona, ukuzazi ukuthi singobani, ukuze sazi lapho esikhona size siqonde lalapho esiya khona.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana David Mabinyana inyanga elodumo othi izithombe ziyindlela yokukhumbula amaqhawe atshonayo.
So it's part of history ukuthi umuntu abone ukuthi hayi ubani waye emikanje babe lomfanekiso wakhe.
Umholi obona ngokwenziwa kwemsebenzi kugatsha lukahulumende oluleka government and public works umnumzana Philip Mukura utshele iphephandaba leHerald ukuba isithombe lesi kumele sibe sesiphelile mhlaka 9 Mpalakazi kodwa akavezanga imali eyasetshenziswa ukwenza lomsebenzi. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Decent Bajila uthi uhulumende bekumele azwe imibono yakosiko lwesishoneni engakalungisi isithombe sikanehanda.
Okukhona ngombuya nehanda yikuthi imbali yakhe ayicace kahle ukuthi umbuya nehanda kwakungumuntu kumbe kwakulibizo ledlozi kumbe kwakulibizo lenyanga kumbe lesangoma kumbe njani. Akucaci kahle, kuqakathekile ukuthi ngawo uhulumende engakwenzi lokho uhlale phansi lengcwethi zamasiko esishoneni bahlala nabo phansi bachaza ukuthi kanti kwakuhamba njani ngalo umuntu kwakuthiwa ngumbuya nehanda.
Osakhulayo umnumzana Pride Mkhono uthi unehanda kasuye yedwa okumele ahlonitshwe eZimbabwe.
Ukufakwa kwesithombe sikambuya nehanda eHarare yinto esibona thina njengabo abasakhulayo kungento enhle. Siyavuma ukuthi kulezinto eziningi ezikhulumekayo ngalesi sithombe kodwa kusifaka kwakhona into eqhathekileyo sibini xa sikhangela ukulondolozwa kwe history yethu kodwa akumelanga kumele kumbuyane handa kuphela kumele sibone sika lobhengula silaso sifakwa kobulawayo sibone sika bomkwati sifakwa ngale duze lemperengwa lemathobo lapho babesebenzela khona ngoba impi yomvukelo oqala ayiluywanga ngabombuyalanda losekhulu gagulu kodwa kodwa yaliwa ngumuntu wonke
kodwa umunye osakhula emnumzana tafazwa jikandiwa uthi isithombe kasiqhakathekanga nxa kukhangelwa indubo ezibhekane leZimbabwe
kanti isithombe sakona nyesana kokuqala sisincedane nxa sikayela umumo elizwe lo ukuthi sibhizi simatasatasa nge-COVID-19 ukuthi sizame ukuzinceda bona babhizi bayenza into zesithombe nyesana azifunakali izithombe lezi azifunakali zibili bazifake ngesikhathi esingayisizo ayisizo vele isikhathi sakhona bafake ngazo isithombe thina vele asimazi lonehanda wakhona nalo
isithombe sikambuya nehanda sizafakwa eHarare ukuhlangana khona umgwaqo uSamora Mashew loJulius Nyerere enkundleni zokuxhumana kulabanye abathi lokhu ukuchitha isikhathi abantu bakwele Zimbabwe bebhekana nenhlupho eziningi ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu
sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingale tshona njani mthwakazo mohle Zimbabwe mohle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hove namhla kuhlelo sixoxa lo Nhlanhla Moyo owenhlanganiso ye.youth uNhlanhla uyingcwethi kwezempila kahle sixoxa ngokumemetheka komkhuhlane weHIV AIDS ebantwini abasakhulayo Nhlanhla ngiyakwamukela kuhlelo
nxa sesikhuluma ngale ndaba yokulisana ngegciwane leHIV and AIDS ubona ngani njengelizwe siyasebenza gadalana na
hayi sesibambile kakhulu sibili nje njengelizwe okungani kuyancomeka yebo kukhona okuncane okusasilela lapha lalapha kodwa hayi sesiphathile singakhangela thina njengelizwe sikhangela ngemuva sibuya kusukula namhlanje parliament ya enacta esithi thina iNational AIDS Council Act iyazala esibiza njenge National AIDS Council elizweni ecoordinator iresponse ye HIV and AIDS ilizwe lonke isebenzelana la partners aphandle kwelizwe lama partners aphakathi kwelizwe ukuthi iresponse icace ama organization asebenza kuma communities ahlukeneyo lawo are contributor to the response of HIV
bakhona na abantu abasha abaningi abaphila ngegcikwane lelo
bakhona silabantu abasha abazalwa belegcikwane silabantu abasha abathola igcikwane ngendlela ezijiyeneyo ezihlanganisela ubudlwangudlwangu ezihlanganisela nje amanye ama behaviors angaphathekanga agcina esebethola khona igcikwane so ebantwini abasha lapha inkinga enkulu esilaka kakhulu ukuthi abantu abasha ngama low health seeking behaviors abaningi abakwazi istatus sabo yikho okwenza ukuthi bagcine sebethelela abanye abantu abathi igcikwane sebesenza ama risky sexual behaviors lawa agcine sesenza ukuthi bayenzigcikwane lemethe
ngosuku lwe World AIDS Day sike saxoxa labantu abajene eningi labo siyabezwa bekhuthaza abantu abasakhulayo ukuthi bayekele ngalomkhuba wokwenza amavuzu parties ubona ngani lokhu is it contributing na kudaba lolu lokuthi umkhuhlane igcikwane leselihlupha abantu abasakhulayo elizweni
kakhulu akusikho kodwa yebo okukontributayo kulokunye esingathi thina esingakubalela engaqalisa ngithi mina kule ndaba zomthetho lezi engathi esithi thina abayithi age of consent esingathi thina iminyaka lapha umuntu omutsha angakhona ukuthi angene eclinic athole uncedo ngendaba ze HIV kumbe ngama services thina esingathi ngawe sexual and reproductive health iku 16 osokusenza kube limitation kakhulu for aba below the age of 16 asebe sexually active ukuthi bathole ukuthi baaccess indawo ezinjengabo testing without parental consent kunzima ukuthi abantu abantu bacela ukuya testa ebazalini ngokuthi sebe sexually active ngesiko lethu ngenxa yokuthi vele njengomuntu omusha angikhangelelwanga mina ukuthi ngibe injani ngibe sengiqalisile ukwenza cansi
hayi isilukandaba sithanda ukubonga uNhlanhla Moyo ngokungena kuhlelo Isikhathi hiswe sesidliwe ngumangoyi silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sodibana njalo kuhlelo The Connection ngolwesibili 8-9 PM khonapha emsakazweni weStudio 7 Oliver Lisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove thwakaza muhle Zimbabwe muhle sohlangana ngolwesibili Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Wobe. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukwamukelwa kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje.
Namhla ngifuna ukubala kuLuka ichapter ka-17 verse ka-11 kusiya phansi. Kwathi esahamba esiya eJerusalem, wadabuka phakathi kweSamaria leGalili. Esangena emzaneni othile, wahlangabezwa ngabantu abalithumi abalobulepero. Abemakhatshana baphakamisa amazwi abo besithi, Nkosi Jesu, sihawukele. Kuthe ebabona wathi kibo, hambani liyeziveza kubapriest. Kwathi besahamba, bahlanjululwa. Omunye wabo esebonile ukuthi usesilisiwe wabuyela edumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu wawa ngobuso ngasenyaweni zikaJesu ebonga wayengumSamaria. Ngakho siyananzelela kulolu daba ukuthi kulamadoda alithumi aye elomkhuhlane wobulepero. Lo mkhuhlane wobulepero nxa uphezu komuntu, umuntu ayehlaxotshelwe kathana ukuthi engahlali labanye abantu edolobheni lelo abekilo. Njalo ke akula muntu owayesondela duzane laye ukuthi nxa umuntu elobulepero izandla zakhe zaziqhamuka, izitho zomzimba zihlephuka. Ikanti njalo ngenxa yokuthi uxotshelwe kathana ledolobheni lopo babehamba becela ukudla bedinga ukudla. Ngakho sihlangana labantu abaphakathi kobuhlungu. Kodwa uJesu wakhuluma ilizwi wathi hambani liyesitshengisa kubapristi. Bathe besahamba ubulephero baqalisa ukuphela. Yikho siyananzelela ukuthi omunye wabuthe sekubona ukuthi usesiliswe nguJesu waphenduka wafika wabonga. Namhlanje ngifuna ukubuza ukuthi wena uyathatha na isikhathi sokubonga? Uyathatha na isikhathi sokuthi labo bantu abakusizayo uphenduke uye kibuye ukuthi ngiyabonga ngendlela owangisiza ngayo? Ngiyajabula enxa ngihlangana lamatichala ababemfundise primary kumbe secondary school. Ngikwazi ukuthi lapho engikhona kathesi kungayisibo labo teacher ngabe kanzange ngifike. Babe lesineke, babe bekunakekela, bekufundisa, bekuqondisa. Uyakuthathe na isikhathi sokuthi udingele uteacher wakho owakudala umdinge umbonge? Kulabanye njalo abasiphakamisa empilweni, umuntu wakufundisa umsebenzi kumbe umuntu owayekuncedisa ngendingo zakho ezehlukeneyo. Abantu abaningi ababi lesikhathi sokuphenduka nokuyabonga lowo muntu. Abanye abantu abaqakathekileyo okumele sibacabanga lesi sikhathi ngabazali bethu. Kulaba abalokhu belabazali abasaphila, uyakuthathe yini isikhathi sokuthi umbonge umzali wakho ukuthi ngiyabonga kakhulu ngokudubeka owakwenzayo? Engxenye abanye omama wayekhule ethengisa amatamatisi, umama ekhula ethengisa emgwaqweni ukwenzela ukuthi wena uyefunda esikolo. So ake wathatha yini isikhathi sokuthi ukumdinge umama ukuthi ngibonge kakhulu ngendlela owandubekela ngayo ngaze ngaba lapha nami ngikhona? Kuyadingakala ukuthi sibonge abazali bethu. Kulabanye njalo abazintandane, omunye umuntu owama wathatha indawo yomzali wakho wakuncedisa ngempilo, uyaphenduka na uzombonga? Bangaka abantu abathatha isikhathi kulokuthi utshona ucela ngaso sonke isikhathi, uNkulunkulu ngicela lokhu, uNkulunkulu ngicela lokhu, ukuthi uNkulunkulu niyabonga. Akuthole isikhathi sokubonga uNkulunkulu ngayo yonke into akwenzela yona. Akuthole isikhathi sokumdumisa, umbonge ngephimbo lakho, umbonge ngayo yonke into ukuba uNkulunkulu ngiyabonga lokhu ngisaphila, ngiyabonga ngayo yonke into usungithethe kwaze kwaba lapha.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni, baba sibongile, siyathokoza namhlanje ukuthi uyinkosi elomusa eyasindisayo, uyinkosi esinika yonke into esicelayo kuwe. Sesibongile Nkulunkulu umusa wakho, sesibongile ukuba kungawusuku asithandayo ngaba sobantu. Siyabonga ngegama likaJesu, amen.
Lolo ngobe kulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulala abantu abalitshumi eZimbabwe, okugoqela intatheli zindaba yeZBC. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje, oluvalisayo ngu-Kip Stube.